Amabandla ancintisayo akuqela ele MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa elezaphu iZanu PF lamanye athi abantu bavote ngokuthula kukhetho lolu olwenziwe kulandela ukubhubha kukankosikazi Sithembile Gumbo owayemele indawo le ekubandla elibusayo. Labenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Election Support Network bayakusekela lokhu loba nje bekhala ngokuthi kukhanya bebalutshwani abantu abavotileyo. Umsekelo womgcini sidlalo wenhlanganiso le, umnumzana Dumisani Nkomo uthi balabantu abanengi abahlolisisa ukhetho lolu.
Izesini njengenhlanganiso ekhangele ukubana indaba zokhetho zihambe kuhle. Ilama observer angu-62, uma polling station angu-62, ama observer lawa aqalisa ukuhamba kuma polling station izolo, ikhuluma nje kathesi, lokho bekuma polling station, silama stationary observers akhangele ukubana ukhetho luhamba kuhle. Ukhetho ngokwalolwa namhlanje luhambe kuhle sibili, luhamba kuhle, abantu bayavota kuhle sibili, akukabi mbodlane.
Ilunga lebandla le-MDC, umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi balutshwani abantu abavotileyo kusukela ekuseni namuhla.
Abantu kabaphumanga ngendlela kade sikhangelele ngayo kuyavota. I think i-total voter turnout iza kuba less than slightly below 50%. Wakutsho ukuthi khona amavota ambona ukuthi abantu bonke abavotileyo bazadlula ku-10,000.
Ibandla lakhe likhangelele ukuthi umnumzana Dalumuzi Khumalo uzanqoba kukhetho lolu.
Indlela esahlanyela ngayo ilizwi mbona ngani kuyavuka kusasa lokho okusayo. Udalumuzi Khumalo esengu-MP welubhane East, akasekho umuntu okwanileyo engqondweni ongahamba ukuyavotela iZanu. Kutshengisa sobala ukuthi khona iZanu kakula lutho enganceda ngayo ilizwi leli. So ngenxa yakhonokho-ke njalo bese sikhangela le candidate yakhona yeZanu. Ngoku ngumfana nje ukutshona kuzidakelwa kulale bhawa, akula lutho ongakutshengisa ukuthi ngumuntu ongayamela abantu.
Kodwa ke umnumzana Belief Gawule webandla leZanu PF uthi ibandla leli lizanqoba kukhetho lolu lapho kuncintisa khona umnumzana Mbongeni Dube.
Indlela okusetshenzwe ngayo le mhlangano kade siba layo, le attendance yonke kade isenzakala, konke kade kusenzakala ku-constituency, ama-campaigns onke esiwayenzileyo, iyakhanya ukuthi iZanu PF ibiselile i-constituency liyana. Lokwana kusombuzo kusegcekeni, but ngibe sengikhangela abangani bethu labana i-MDC Alliance, hayi bebe-struggle nje, bebelwisa ukuthi bathole abantu khona ngale, imihlangano yabo vele hayi bingalabantu.
Ugawule uthi ibandla le-MDC likhohlwe liphinde ngokunqoba endaweni le.
Bengakhuluma konke abakukhulumayo ukuthi i-candidate yethu nguntanga sibili jaha lakodubelilana liseselincinyane, kodwa-ke abantu bayakwazi abakufunayo. Uvele umfana obe vele active kakhulu ephathini ebeku-National Youth League. So akumangalisi kakho mutsha futhi emsebenzini wesizwe lo. Ijaha nje liseselincane kodwa-ke livele libe likhona endimeni. Akumangalisi khona ukuthi vele abantu bayamthakazelela.
Amanye amabandla akuqela eleMthwakazi Republic Party lawo akhangelele ukuthi azanqoba. Umnumzana Bhekinhlalo Ndlovu webandla leli uthi abantu bayabasekela okumangalisayo.
Uzonqoba uBaba Shaba laphana eLupane ngoba umsebenzisi wenzile sibili okukhampena lapha, okutshengisa ukuthi labantu bebesijabulela kakhulu. So sibheke ukuthi siwile laphana eLupane kube yi-ticket yokuqala okuyangena ephalamende.
Ngala ndaba lokuthi maningi amabandla aphikisayo ancintisana leZanu PF kukhetho lolu.
Siyakuzwa bakhala ngamavoti ngoba thina si-MRP vele i-agenda yethu ihlukile kulala amanye amaphathi. Thina into esiyilwelayo ayifani lawo wonke lawa amaphathi lawo. Imeseji esiyiphetheyo thina esiyiphathela abantu yimeseji entsha engakazi ikhulunywe ngoba laba abanye bakhuluma ngokukhipha iZanu, iZanu ikhuluma ngokunye. So thina sikhuluma ngokuzivusa kwethu as abantu bemathebeleleni.
Isikhulumeli sebandla lezaphu ezansi yelizwe leZimbabwe, umnumzana Patrick Ndlovu, laye uthi bazanqoba.
Sisebenzile, singenile phansi akhuluma labantu. Sathemba kathesi abantu bakithi banazelele ukuthi nxa bevota abangavoti ngonaka, bangavoti okokulwa, abavoteli ingqubela phambili, bavoteli bandla elengqubela phambili. Ngathi umbele i-history track record or a development, ibandla lakhona ezapho.
Uthi okuhluphayo ukuthi amabandla aphikisayo kawamanyananga kukhetho lolu.
Zame ukubuza nabafowethu ukuthi sambaneni, ngathi wakhathi sisijayo isikhathi. Kodwa ngiyathembisa ukuthi ulolu khetho oluzayo lolu, lokhu esikwenzayo ngasese, ngitsho sangavume ukukhuluma ngakho lapha kwimidiya, kuzabe sokule mpumelelo ezwayo sibili ukuthi iZanu PF yathola abantu bebambene.
Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission eqhuba ukhetho lolu olugqitshwa kusihlwa namuhla. Kukhangelelwe ukuthi amavoti azabalwa ngesiphangiphangi impumela yethulelwe uZulu ngesonto ekuseni.